isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani izulu kandaba isikhathi 7:30 olambulela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 15 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu-PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho. E-South Africa lakho abeZimbabwe abanengi sebesithi Chisa Chamisa.
Abantu abaphumile bazile nobulungu babo. Bekuna abantu abaningi from 4,500 to 5,000.
Kwezamasiko silani ke lamhlanje Gibbs Dube.
So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kumbe umdingele inkazana khona ngapho ke emazweni likwenza njani
ngapho emazweni abantwana savunyelwa ungamdingela indoda uyabotha
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu-PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho ethiwa yi-National ZANU-PF Aggrieved Voters Association kumbe NAVO. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-NAVO ibunjwe kumaviki ambalwa asanda kwedlula ngemva kokuqala kokukhetha abazancintisa kukhetho. Linhlanganiso ithi kayithakazeleli ukukhethelwa abazancintisa ukhetho lwebandla olwama-primary ikakhulu abacatshangelwa ukuthi babe kucele le-G40. Namhla inkokheli yalinhlanganiso yenze umhlangano lentatheli zindaba okuvele khona inkuthazo yenkokheli yezigabeni ukuba ibofunda ukukhuluma iqiniso kunkokheli yebandla yaphezulu yehlukane lomkhuba wokungenisa ezikhundleni abantu abaziwayo ukuba babe kucele le-G40. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Austin Chindeka utshele intatheli zindaba ukuba abangakho njengenhlanganiso yikwenza ukuthi ilizwi lokukhalaza kwabo kunkokheli yaphezulu lifinyelele khonale.
Banotozikana ngori pachena banotozikana kuti they are the G40s must be stopped with immediate effect. Must be stopped and then it's not something yokuti tingati zvokufungidzira kana mapuwa.
Umnumzana Mishek Ngazimbe oyisiphatha amandla salenhlanganiso uchaze okwenzakalayo njengokubuyisela muva ukuphumelela kwebandla kukhetho oluzayo nxa bengavunyelwa ukungena kumncintiswano yebandla ama-primaries abasolwayo laba.
We were surprised that, you know, after CVs were handed in, the provincial executive of Marsh West, they held a provincial coordinating committee meeting where it was declared that the likes of Chiangwa and others were actually elected unopposed. So they are not going for primary elections. We don't believe that he was not contested. He must have been contested. But there are certain machinations that were taken.
Abenhlanganiso le bathi abakudingayo ikubona linqoba ibandla leZANU-PF kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa obakhangelelwe ukuya emhlanganweni we-rally ye-MDC Alliance kwele South Africa kasenelisanga ukuya khona. Kodwa amakhulu abantu agcwele edolobheni le-Hillbrow lapho okwenzelwe khona lumhlangano ogcine ukhokhelwa ngenye inkokheli yomanyano we-MDC Alliance. Sixoxe lomnumzana Patrick Danga ongumqoqi wenhlelo zebandla kuhlangothi lwabasakhulayo khona le eSouth Africa.
abantu babo baphumile bazile nobuningi babo bese nabantu abaningi la jobo from 4,500 to 5,000 and manje bese YouTube chamisa uzofika. Unfortunately you chamisa you was tied up somewhere, but then abantu ababuyileyo iligazi bebuyileyo ibuye iclear yakhuluma ngokugcweleyo.
Ngobani abagcine bekhuluma emhlanganweni lo?
Kufike ngayivume, kufike umtambara, kufike utendayibiti, kufike uwashman ncube no lakuni no commish loket commish wemdbp notadlas monzana.
Manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kutshengisa ukuthi ibandla libambene yini njengoba besisiza ukuthi lo Nkosazana Khuphe laye othi uyakhokhela ibandla le-MDC?
Indaba yaothokozana Khuphe vele iyakhululeka, but indaba vele ezibileyo umuntu vele ezingazamcabangi njengebandla. Abantu baninzi bathi hhayi ibandla liphethwe nguNelson Tshamisa nothokozana Khuphe angazama kodwa, but ibandla linabantu elinabantu i-MTCT ekokelwa nguTshamisa nealayensi. Abantu bathi no, umanyano lo uyoqoto ulisibesize sibuse ilizwe lelo.
Umnumzana Biti yena utheni?
Umnumzana Biti was very clear, ubekhuluma ngento yamazi vele, ukhuluma nge-development, nge-economics. Ubekhuluma ukuthi no, into ezikhulunywa uNelson Tshamisa abantu bathi azivele vele azinzakali into ze zama-spaghetti roads, into zama-airport, into zama-bullet train. Yikuthi abantu banikwa ingqondo ezanophezu yokuthi into aziyenzakali.
Umnumzana Ncube ke yena utheni?
Umnumzana Ncube is a technocrat, he doesn't beat about the bush. Ukhulume ngendaba yemathebeleleni ukuthi mathebeleleni leadership i-ready to work together with anyone else onengqondo yokuthi izimbabwe iye phambili. Umuntu othi yena nguye yedwa okwazi ukuthi izimbabwe iye phambili, hhayi asimfoni.
Lo ke ngumnumzana Patrick Danga, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT kuhlangothi lwabasakhulayo e-South Africa.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, nginguMike Hobe. Lamhlanje, we take a break from izinto ezombusazwe, sixoxa lo mnumzana Owen Gombami ongusakhulayo owasungula ibhizimusi elikhangela ukuthuthukisa abontanga kwele Afrika, iRoots Africa Institute. Gombami, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyabonga ukungena kulelizwe hlelo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo lamuhla mnumzana. Awungitshele ngamafushane ngale bhizimusi lakho.
iRoots Africa Institute yikho ngaqala as a startup le incubator nzama ukuletha lawo abasakhulayo ukuthi no, asikhulumeni noma ku WhatsApp ngiyakhuluma lawo noma kuyini. Into eqathileyo ukuthi thina siqinile lapho ukuthi no, ulwazi lokwenza, ngoba lapha sicina singasayenzi, ucina sixoxa eZimbabwe kwathini, criticize ana into ezingelamsebenzi. So owakathesi our maiden program is lay root store e-book store le siqale ngayo. So into siqale ngayo ukuthi no, e-book store lay is a provider abantu ithuba ukuthi lawo bebe lwabo lilwazi ukuthi ibe ngahlupheke indaba zemali ukuthi no, emabhuku adula inland. E-book store lay njengoba into eyenzelwe edalele abantu bemhlaba weAfrica. Abantwana babekwazi ukuthola ama-testbook angu-more than 100 for just $1. So they'll be able to download ma-phone, ma-tablets, and ma-computer. Amabhula wonke lala, they are very current, up-to-date, and they are relevant. So they have information and they are always updated.
Kuyini okwenza ukuthi usungule le business?
I-Roots Africa, Africa Institute, ngiqalise ngoba sengidingiwe ngokubona thina, ukubona i-Africa jikelele thina singathuthuki. Fanele Bulawayo, but uyabona ukuthi Bulawayo ayikasilokhu iBulawayo lana yakudala. So ngathi ngivakatshile ngakunanzelela ukuthi no, Bulawayo sibili isilokhu imithu iBulawayo. Ukuyithanda siyayithanda, but we need to admit ukuthi hayi, sumele sinjani, sumele sithuthukise ini. Ibulawayo, not just Ibulawayo kuphela, iZimbabwe yonke leAfrica, but ukubona kwethu izinto sokuqala sokumele thina lathi sithathe inyathelo ukuthi sikhokhele njengabalawo abasakhulayo ukuthi hayi thina kusezandleni zethu.
Inhlanganiso yakho noma singathi ibhizimusi leli likhangela ukuthuthukisa njani abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe?
Inhlanganiso yami okwakathesi, they are gaining ilwazi ukuthi they will be able to assess at this point njenganje ukuthi into the maiden, the flagship and the spine of ugogodla we-Roots Africa are increasing access to education. So abantu lokhu esikwenzayo bazathola ulwazi ukuthi bekwanise la ukuthola ulwazi amabhuni lawa alokwenza ukwazi ukuthi ubantu ufunde ukuzenzela ngezandla zakhe. Omunye ofuna ukwenza i-distance learning lezikolo ze-America kumbe ngezanga uyakwanisa ukwenza njalo ngoba amabhuku lawo akadingi. Ngedola leyo umuntu uyakwanisa ukuzenzela into ayifunayo. And sithina sithi ukuthi education material is a right, not a privilege.
Umbuzo ogcina mnumzana bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile mayelana ngale nhlanganiso njalo ingwalo esitholakala khona bangakuthinta kanjani?
Yeah, ngiyabonga. Aba ngifuna ukuthi bonke abanawo bonke khonapho bengangithola ku-Facebook, uyakwazi ukusendela ama-message ku-Facebook. Ngisilaye page, ungasilayika, there's another group esilayo kuthiwa ama-African News. That is the group I'm dedicated for abantu aba curious ukuthi beqalise ukuzenzela something.
Ngomba ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Siyabonga balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Owen Gombami ongisakhulayo owasungula ibhizimusi Roots Africa Institute, yona ekhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo kwele Africa. Mthwakazi omuhle wanele kwalamuhla. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe Lilali.
Njengoba namhlanje kuyisonto, ake nisiye khonza lo ntungamili inkomo kuhlelo lwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ngendaba yothando. Lindaba iqhakathekile kakhulu ngoba ibizwe likaNkulunkulu lithi nxa umuntu engalathando ngamazi uNkulunkulu. Singakhangela uPaul elobela kwabaseKorinte abokuqala ichapter engu-13. Uthi yena, loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi ezithunywa kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encincwethayo. Loba ngingaba lamandla okuthumayela iqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke, loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba, kodwa uba ngingelakho uthando kanye sulutho, loba nginganika abayanga konke ngilakho loba nginganikela umzimba wami ukuba uthishwe kodwa uba ngingelalo uthando kakungisizi ngalutho kuthi ukuthi lapha siyananzelela ukuthi uthando kuNkulunkulu kuyinto yonke lapha siyasibona ukuthi isiKristu kumbe ngathi ukukholwa abantu abaningi abakuqakathekisayo lukholo olokuthi kumbe kube lezimangaliso kumbe abanye baba lokholo lokuthi bayakwanisa ukuthumayela ukwedlula wonke umuntu kumbe ibandla labo kugcwele abathumayeli kakhulu ngakho singananzelela lapha-ke uPawulu uthi konke lokhu kuyize ikanti njalo bakhona amanye amabandla esikwaziyo ukuthi benza kahle emsebenzini wokunikela bayakhangela abayanga bebhadala i-school fees bekhangela intandane lakho konke kodwa uPawulu lapho uthi yena ungenza konke 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 khonokho kodwa nxa enhliziyweni yakho ungalathando kuyize kutho ukuthi kumele sizwisise-ke ukuthi kanti uthando lolu kuyini lutshengisa kanjani ngenxa yokuthi ulimi lwethu luba lufitshane olwesintu ngesigriki-ke kule ndlela uchasiswa ngakho uthando ngendlela ezehlukeneyo okokuqala kulo thando olokuthi uthanda umngane wakho ngesigriki loko kuthiwana yifiliyo ukuthi umuntu othandana nomunye nje umngane wakhe kube lo thando olokuthi uthandana nomunye kumbe owesifazana kumbe ongubaba lolo thando baluthi eros kanti kube sekusiba khona uthando olwedlula lonke lolu thando luluthando okuthiwa yi-agabe lolu luthando olunjengolukankulunkulu lolo-ke luthando olungami ngenxa yokuthi umenzele olunye ulutho umuntu njalo lolo thando alubi khona ngenxa yokuthi kulonye ulutho kumbe imvuzo ongawuthola umuntu lo omthandayo lolu thando njalo luthando lwalo lokuthi loba umuntu lo ekuwonele engakwenzelanga izinto ezinhle kodwa-ke nge-agabe uthando lolo othiwa yi-agabe uzabe umthanda kuphela uthando oluba lesikhwili asothando ikanti lolu agabe luthando olungagcini isikhwili luthando olungakhethi umhlobo luthando olungakhethi umuntu luthando oluthanda luthande luze luxolele nokonakala kwakhona kungenza kahle ngenxa yokuthi anto siyakwasiyela ujesu wasithanda iminyaka engu-2000 le edlulayo wathwala izono zethu wathwala impambeko zethu wathwala konke ukuphambanisa kwethu wasithanda kuphela ngakho-ke ngiyathandaza uba abalaleli bethu namhlanje bebe lothando olunjalo
kuyiphethe mfundisi
thandazela wonke umuntu olaleleyo siyakwazi ukuthi abanye sebexabane labonkosikazi ezindlini abanye baxabane labantwana abanye baxabane labangani labanye abantu namhlanje besithandaza ngegama likajesu ukuba baba ngabe ungathela uthando lwakho oluletha ukuxolelana imitshato ade sidilikile ibuyisane siyathandaza konke lokhu ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu mbonga labalaleli bethu inkosi wakusisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ntungamili uhlelo lwezamasiko luyalandela khona manje lilo Gibbs Dube
sigcina amasiko
ungakusenziwe
bantu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni lalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhana kwakudala ukuthi bayalungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo nginenhlanhla ngoba ngilo nkosazana Isabel Dlamini ukhona ngale-ke e-London sabona mama
yebo olinjani
hhayi siyaphila kakhulu ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke elowa gweru ungusobhuku baba Nketa linjani baba
siyaphila baba Gibbs Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi iindaba zikafidezeza
ngiqalise ngawe madlamini so kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana lindoda kumbe umdingele inkazana khona ngapho-ke emazweni likwenza njani
ngapha emazweni abantu akusavunyelwa ungamdingela indoda uyabusa
kumele wenzeni
abantu abethu ngapha kofan abantu abethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku-inthanethi so silo hlupho olukhulu
Baba Nketa uyazizwela lapha sibili wena ngosobhoko. Uyazazi into lezi sibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngapi. Ungabona lapho kulenkomo eziningi wawusithi sakho nangale. Khathesi kuye kunjani?
Khathesi Baba Dube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa yisiko ekulitisa ukuthi ngabe liyaphenduka. Ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimikhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe bebonile ngelihlobo abadala ukuthi kundela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona khonokhu sokwalahleka lelo siko yikho sokusenza imithado yakhathesi ingaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa Baba Nketa lapha Madlamini anti uyawizwa khonapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhuno olungaziwayo kaluthezwa njengoba kathesi kunjena abantwabethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele abasalaleli abazali labo kwesinye isikhathi ukuthi bathaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo kwenendulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi so babesazana yikho abadala babesithi ukhuno olungaziwayo aluthezi manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu abethu abakhula lapho.
Baba Nketa kukhanya ngizani lapha udubo lolu lunzima kakhulu so ke nxa usungabaxwayisa khonapho-ke ungabaxwayisa uthini ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu
nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-infodisane bazane bangaqali ngokugidimela ukulobolana bazise imulo ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelayo abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi uyabona lo uvela endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagidimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato eyenziwa overnight egidinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadaleni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni batshela abadala abasezimbabwe ukuthi hhayi ngapho umzukulu wenu ngumntanenu uthi usebone umuntu ovele esigabeni esinje betshele ikakhulu bo labobabekazi udaba lwabobabekazi yilo ludala ukuthi ukungabi labobabekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabobabekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhle abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle
kusazana Dlamini obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho udleze emazweni khonapho uyababona ngaphi
inkinga esinayo lapho yikuthi obabakazi bakhona asibaboni
okwalamhla simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangela obaba mkhulu
ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uMongameli Donald Trump weleMelika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI uMnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba ababezenza nsitha kumele abotshwe ngoba waveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale leCongress amanga. Inkulungwane zabantu bedolobho leRio de Janeiro kwele Brazil zingene ezidaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco owayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela emidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana ezijeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo yesidlalo lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lengeze Platinum libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yamandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lengezi selile miklomelo elitshumi lesithupha okulinani eliphethwe liqembu eselihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligi le-FC Platinum lona elinqobe leHarare City nye 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulo mdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye lele-Highlanders wona ophelezi ngutshikilo bhanqa 2-2. Iqembu le-Highlanders lihlohlelwe nguBrian Banda kanye loGabriel Nyoni, kuthi eleChicken Inn lihlohlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi indlela odlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn le-Highlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohliwe kakuhle kutshengisele ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu le-Triangle litshaye le-Cape United nge 2-1. Kuthi ele Dynamo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleyata emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngqobile Malinga esigqibela uhlelo ngengoma yeHighlanders, Highlander Boso. Kesikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho bedingelwa ke inkokheli. ESouth Africa lakho abeZimbabwe abaningi sebesithi chisa chamisa chisa. Selugqiba ke lapha uhlelo asidibaneni ngo 6:30 ekuseni.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.